Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali puka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo isazi ku 27 hlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa kobulawayo abupha izikliwe ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change.
Set up a constitutional sort of commission during one of the vacations or holidays, and Alex Magaisa was one of the people who was actively involved with the Sigelo Sombosesi Chaizet.
Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu oyelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo.
Amaphlezi ngali kusegcekeni wayelilungale thwele Triple C ikhophela kade nyamalele yise sasemdinga nje Triple C kambe ngawaye kumashwele ezanupief wayesengazangesize labo bemdinga ukuthi senyamalele sekuthinjwe ngelinye ilunga lezanupief.
Iziphathamandla zebandla lezanupief ezazisomisela imuli yakumo Blessing Ali emanyame eChitungwiza ezimbili kubikwa sezifile. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa kobulawayo abikwa ebophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma namapolisa ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba lokuthi ababuchiweyo laba bangaki iyehlule. Kodwa imbiko esiyitholileyo ithi ababuchiweyo laba balakho kumiswa emthethwandaba ngasiphi nje isikhathi. UDube wangenelwa izikliwi lezi emzini wakhe elobhengula ezamhlasela ngenkemba qede zathathela umkakhe imali engange US$25. Kodwa bakhona bacabangela ukuthi engaba wabulawelwa ezombusazwe ngoba ethiwa ngomunye wabaphathisa kakhulu ukuncedisa abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuyavota ngobunengi. Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu owayelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo. Izolo kwenziwe isikhumbuzo sikaMagaisa eHarare obhubhele kwelingilandi mhlazi ku-5 kuyona le inyanga ngemva kokuhlaselwa isifo senhliziyo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Imidoda!
Lebule zihlobo abangane labanye eHarare Showground obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagaisa. Abanye abavalelise uMagaisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Triple C owaye ngumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhuchamfundo iBhomandaza, usikhuchamfundo Love Mo Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla leMabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magaisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Kwangu uyashoko nenama takandwa kudzamirwa zvikuru laizvozvi matundundumu munenge mune matombo tarasikirwa negamba.
Uchamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magaisa anga asina chigaro, but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
Uchamisa opinde wati,
muna akanga atora nyaya yakati ngatitarire, because nyaya yamanational events, we have surrendered national processes and events to a political party. These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho wafunda khona uMuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Seta up a constitutional sort of commission during one of the vacations or holidays. And Alex Magayisa was one of the people who was actively involved.
Unkosikazi Roslyn Kwese, okubandla le-Labor Economists and African Democrats, uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party, sikhala nje labo. Bonke bakaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi, ngasikhaleni silethemba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekwenziwa i-constitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kwe-constitution yabe enhle yabe lanamhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke athina siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe, sithi silahlekelwe thina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Nga ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika 17 othi fundani ukwenza okuhle, fune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee kubandla leZANU-PF uthi
thina esintwini lesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala kumele etheswe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngakho ke nxa mina ngukhangele ngithi hayi ngalale ngokuthula uMagayisa ibanga lakho selidlalile. Wenza kubi komunye kumbe kuhle komunye kodwa yena usekuqedile okwakhe kulowo mhlaba, ngalale ngokuthula.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo wake wasebenza ehofisini waye ngumkhokheli webandla le-MDC uMuyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amandla zebandla leZANU-PF ezimbili esabelweni seNyatsime lapho okwabulawa khona umlandeli webandla le-CCC uNkosazana Moblessing Ali zifile ngendlela ezisolisa abanengi ngoba zingaqedakali. Esinye salezi ziphathamandla umnumzana George Murambatswina ngomunye wabazama ukuvimba isililo sikaNkosazana Ali ukuthi singenzelwa eManyame. Esinye njalo esiphathamandla nguTina Gweshe. Iphephandaba leHerald lithi uGweshe ucatshangelwa ukuthi wafakelwa ithefu ephathini. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC, umnumzana Job Sikhala, ovalelweyo ejele sikhuluma nje, wafunga wathi ababulala u-Ali bazafa bephele du ngenxa bengaxolisanga. Ibandla leZANU-PF kodwa lona lithi u-Ali wayelilunga lebandla lalo. Kodwa abe-CCC bayakuphikisa lokhu besithi u-Ali wayengumsekeli oqotho webandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, ukansila webandla le-CCC, endawonye lomnumzana Joseph Chuma, olilunga lebandla leZANU-PF, bekhangela udaba luka-Ali lokuthi konakala komnotho lokwephula kwamalungelo kaZulu kuhamba njani elizweni. UChuma nguye osungula lingxoxo.
Uma Blessing Ali, i-evidence ikhona lona, why lilunga leZANU-PF nayo? Ngoba thina sinento engama-cell registers lawana, nabedlulisa kulo muntu nxa elilunga lethu. Kukhona kuma-register ethu. And labo into esenzakala, konke lokhu senzakala, bakhona ababekhona ebhawa ukuthi bahamba njani. Kole sele ni lebanda lebanda banga abanga bense kubanga kumbe kuthi injene le ebangwa kube kumbe luthando lowini izamthethi ni yathi singena ngakho khona pha and umuntu owabulala uMo Blessing Ali siyakwazi ukuba ubanjwe kanti sikhuluma umpolice custody uwa appear ngapi e court so konabo ke ama human abuses angathi and ukukhangela uhonorable Sikhala lo honorable Sithole babaphume emgcekeni kanti sikhuluma so uhonorable Sikhala ebevele out ku bail from me high court yamtshela ukuthi kona ungasandlalela ku social media usenze izinto zona lezo zenzayo but now uthi ubonile umuntu ke is defiant kumbe ufuna ukuthi point ufuna ukutokoza nabomu usebuyela aphume ku social media fresh and violent
nanso baba Ndlovu
hayi uMo Blessing Ali kusegcekeni wayelilungale Thwele Triple C yikho phela wathe nyamalele yithetha semdinga le Triple C kambe ngawaye kumasele ezanupif wayethe azangesizwe laba bemdinga ukuthi senyamalele sekuthinjwe ngelinye ilunga lezanupif kusegcekeni kusegcekeni nje lokho lapho sebekwenzayo kuzama ukuvala bese besithi hayi wayelilunga labo ngoba phela abantu bexotshiwe bathiselwa imizi khona ngale emfeni ke kuzokhalela uMo Blessing Ali lokho kumgceke uMo Blessing Ali belilunga le Triple C sindingileke sethule ezani uPF wabulawa hayi kucacile kumele ukukhathisa ukuthi laba bathiselwa imizi bathiselelwa imizi njalo kwaye futhi sebephinde kwaba yibo ababothwayo kuyibo abathiselwa imizi abayenzelwe isihluku esindala yikho sikhuluma khona phela ngelungelo loluntu khona lapho ukuthi hathi kalikho le lawyer elimele uMo Blessing Ali selibotshwa kumela sole job Sikhala mela ngathule phela ngayebona ukuba kusenzakala mela sole ngoba uliloya umele imuli yako Blessing Ali uthi hayi kwenzakalayo kakusikho la malunga e-Triple C sechisela imizi kakusikho kumela akukhulume angesabi ukuthi sengabotshe botshelwa ukuthi ukhulume iqiniso
Baba Chuma, nxa sikhangela isimo somnotho siyazi izinto zimi manzonzo abantu bathwele nzima akulethusi yini lokhu siya nje kukhetho luka 2023
ngingakaphendula ipo nabo ngicela ukubuyela mbinda lemuva enkulumeni kamali mami lapha ngendaba kaJob Sikhala uMo Blessing elisebenza ethinga municipality ngayo walimali emsebenzini wathi ukuthi kona athola ukuthi la angathola nje umuntu lokuthi kona amelezi sazange athole igqwetha uMo Blessing kazange esese right ephila edinga umuntu olegqwetha uJob Sikhala kakhona waye MP vele kwabana bayali umsizi namhlanje uJob Sikhala sekona usengomuntu osekhulumela uMo Blessing useligqwetha nabo uMo Blessing ngalithi this is all about politics vethu bese singena sengishiya leyo sengena kuleyo okhuma ngayo ubuhlungu lobo bukhona elizweni ubuhlungu obuziwa ngumuntu wonke lo muntu okuzala uPF uyabuzwa unfortunately so ezizinto sengibangela impilo e-Ukraine nase-Russia ngani noma ungakhangela even egoli ngale i-cooking oil i-tributers lakho isimo $7-$8 njengoba i-$7-$8 lapha eZimbabwe isiyeli ikhwelile kona egolini njengoba lalapha ikhwelile so so singuzwa uhlungu sonkeni kodwa abantu bezimbabwe abamkodwa bayakubona bakunazeli kathi uhlungu lokuvuzela ngaphi ye lobu obusokubiswe yimpi e-Ukraine nase-Russia siyakubona kodwa vele thina bese vele siphakathi kokunye uhlungu okubiswa ngamadoda labo mama abasukuma bethi emakhiweni bangalo pressure bangamusanctioni abantu behlupheka siyabona yikho bona ukuthi kona come 2023 abantu bazasukuma futhi bethi ya sina sisekela iqembu elimalathi noma kuhlungu yikho nje kunama-career politicians basihlupha omalume laba avele bezifuyele hhayi abahluphi laba ngoba bakwazi ntona ngakho ba and ngifuna ukumlanda emzini umalume sifike sibulale enonileyo siwosa laphana ngifuna ukumtshintsha wanjeokathi umfone sithi a baba Ndlovu sifuna ukuthi sikuqhubakelezanise bathi hayi nami sengiwezana uphilo
naso baba Ndlovu akuyiphethe
hhayi ngikuthembisa umzukulu ukuthi sithi bhabhayi zanupif kumnyako ozayo abantwana bezimbabwe babhizi babhalisa ukuthi bavote ngoba uhlupho-ke balubona uhlupho lukhona elizweni sebehlupheke kakhulu sebefuna ukuthi bashintshe i-system yonke kawani ngoba izimbabwe isifana lendlulyana oyithenga ivele imangobongobo ufika uyidilize uqalise kutsha ku-foundation kabe sifana nomuntu othenge nje isipesi esingathi thina uthenge isitendi kuphela So that's when you over all the system yonke kungena elinye ibandla. Sibanengi amaZimbabwe after sitshintshe kungena abanye. Sibone labo ukuthi bazethuleka nabo ngesileka abatshintshe labo kungena abanye sitshintshana ngobuningi bethu. Hhayi ukuthi kwale lokho kubambe umuntu oyedwa kumbe ibandla elilodwa lokho kubulala umnotho bedinga ama-excuses.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukansela webandla le-CCC ubexoxa endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma belo ntungameli inkomo we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi abantu abatholakale befile kwelinye ibhawa emzini we East London kwele South Africa abedlula amajume amabili 21 baleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelichumi lantathu 13 lelichumi lasikhombisa 17. Imbangela yemfa yabo ayikayazakali. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwenza umhlangano lentathelo zindaba eHarare ekuseni lamhlanje. Umbiko wethulwe lugatsha lolu awuyazisanga ukuthi uNcube uza kwethulani emhlanganweni lo. Okwamanje sekelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, 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 salibonani. Lo mcimbi basakazi bethu esibathandayo abethula indaba zinjalo. Balaleli bethu esibathandayo abalaleli uhlelo lwe-Studio 7 basiphathisayo ukuthi sihlale sikhona sisizwe imfihlakalo yonke yomhlaba. Kake mbonge zonke inkulumo engizizwa ezikhona. Ngilalela indawo ezimbili okhulume kobulawayo emelele i-TPC nokhulume sebhinga la emelele iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu ngamajaha lapho. Vele amajaha kunjalo. Nakubanga inkazana vele kule ndlela ezinjalo kodwa ke ngizama ukuthi ngigqugquzele ukuthi ungananzelela eSouth Africa kwasuka umama youth wabuya umbuso ezandleni ezandleni ezilungileyo eZambia kusuka umama youth kwabuya. Lingalinda thina abadala sesiphelelwe ngumphako thina sisalapho esingaya khona asisela ngenye indlela sesilinde nje ukuthi ukufa kuphela. So ama youth lingasuka ma-2023 likhuphi ilizwe lele lokhu ebelikhomenta labo abalikhomentayo ngemva kwe-40 2 years lisehliwe kuphuma edakeni. Libone ngani imoto ingabhajwa 42 years phakathi kodwa kalibona nikhonza vele iphume sesesiyikhala libonele khona bobu yehlulekile behlulekile laba haya ifethi yonke leyo baphoza imadlanyana nje okuncane ukuthi hambe yekhuluma uthi akusiqiniso akusiloqiniso. Iqiniso yikuthi hayi ababusa bakudala behlulekile kadalizwa abanye abantwana abahlakaniphileyo bathi bona umbuso kaSmith wawungcono kulalo khona kathesi. Ilona qiniso leyo kaSmith wawungcono okaSmith ongcono kakhulu kakhulu ngoba le mgwaqo ukwesebenzisa umgwaqo kaSmith osawayizigambagamba lokumgwaqo kaSmith eGoli kulungiswa kusa kwamalanga lokhu umgwaqo mavelwe lephodulo elilodwa ngeke uyabadinga usweta kuhle kulele sokulungisiwe lapha. Haya kulaqinisa abantu akulaqinisa abantu akulaqinisa abantu. 2023 asivaleni ngebheji kuphela kungena iyouth sifakane iyouth ochamisa bonabo labo sibangelizwe labo umqondisi wasesebatsha choyisani bona khonapho liphumise zonke inkangara lezi izindala lezi zasela msebenzi yesu. Ngiyabonga
basakazi be-Studio 7 sanibonani. Ngicela ukungazichika mani kingiphawule njengento ezenzeka elizweni lakithi. Engakubeka nje ngokuthi iZANU-PF amaZimbabweni ayihloniphile babaniki ithuba 42 years yonke amaZimbabweni elethe enika iZANU ithuba ukuthi nebhi izashintsha izinto izazitshintsha izinto kodwa ihlulekile. Now itime ukuthi iZANU-PF ikidedele abanye sibone ukuthi bona labe bazongena bazoyenzana ayikho enye into abangayizama ngoba iZANU-PF ihlulekile. Siyakhumbula 2009 kubuselwana kwakubanjiswe izinto sazibona zitshintsha kubanjiswene. So kukhomba khona ukuthi iZANU-PF yona iyodwa umbuso iyehlulekile. So ayikidedele leli liqembu elitsha eliyilo yayibambisane nalo ngoba vele yilo lele yayibambisane nalo ngomu 2009 noma selatshintsha igama kungaseyilolo gama kodwa kusalayo kuseseyiqembu eliyi-1 noma sokwatshintsha kumbe umkhosi kodwa kuseseyiqembu eliyi-1. So iZANU-PF ayikibadedele bebuse labo bebodwa sibona bona ukuthi bebosa bazoyenza siba abathuwe ngi 5 years nalesibone ukuthi bazoyenza bazoyenza libona kuba ngeke bazame na ngubizana u PFI sekho into engabisa iyenza i chance bayiphiwe yonke baloke bayathembisa manje abasela nanjona ama ideas ukuthi bangatshela abantu bethini ngoba isikhathi basiphiwe sonke kodwa nje basenzela phansi singamaZimbabwe so now izana PF time ukuthi ugedele abanye njalo sicela izana PF ihloniphe iconstitution ihloniphe amalungelo abantu namapolice aseZimbabwe amapolice akithi abayekele ukusekela izana PF nezek ayekele ukusupport izana PF abasupport amaZimbabwe ngoba izana PF asomaZimbabwe maZimbabwe ningabantu laba abavotayo amaZimbabwe so mapolisa zek judiciary abake bezama ukuhlonipha amaZimbabwe bayekele kubaleke besekele izana PF ngoba izana PF isiyehlulekile ayiphume embusweni njengokuthula ibhedela abantu ngiyabona
ngibona sabona lokuthi njani ngezindawo ngezindawo hayi kulalezi izana PF le siqala ukurobha abantu emakhaya lapha tshela abantu amandla ukuthi khona kune tournament yebhola yona ikwazi ukuthi izonikeza abantwana abancane utshwala sihambe ikhampeni ngotshwala izana PF alesi izehluleki lesi why bengayenzeli abantwana ama-youth imisebenzi kanti ukuthi khona bebanikeza utshwala mahhala utshwala kuyenzani utshwala buyini ebantwaneni abancane utshwala yini utshwala kuthoni utshwala kanje ikhampeni langotshwala berobha abantu langotshwala bafundisane abantwana hhayi lezi izehluleki zezana lezi izehluleki kazirobha abantu lapho emakhaya zinikeza abantwana abancane utshwala bekhampeni ngotshwala kahle kahle hhayi laba abantu laba sekuright laba vele akusela muntu obafunayo abantu bezana kambe ungayinikeza umuntu utshwala umuntu engadlanga ukwazi ukuthi umuntu ulambe kasebenzi uyemnikeza utshwala mahhala ukhampeni ngotshwala utshwala bathathe bephuze kodwa bengabavotile abantu bezana sebirobha abantu lezinto ezingelangqondo angeke ukhampeni ngotshwala hhayi loba sekuthiwa ikukhampeni vele obvious laba abantu akusela muntu obafunayo xa bengasabarobhanga abantu ngaleyo ndlela ukuthi kwethu kule bhola beqede benikeza abantu utshwala ayikho indlela abangakhampeni ngayo akula muntu obafunayo lapo akula muntu ongafuna ukudubo olufana lwezana uphile laba vela kulanto yonke indawo abantu bakhathele ngezana uphile sebeze berobha abantu bebarobhe langotshwala ama-youth isikhethi kube ngabadingela ama-youth umsebenzi dani beyekele lokhu abakwenzayo lokho
livuka njani ku-studio 7 mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukukhuluma ngale ndaba ebeyikhuluma ngumnankagwa umnankagwa mayezothi ukufa komuntu yi-stage manager angazi ukuthi uzama ukuthini uzama ukusitshela ukuthi nguye obehind le nto ngoba ngabe ayisikho ngabe uyakusola kakhulu lento ngoba lento eyenzakaleyo iyinto embi kakhulu engafanele iphinde iyenzeke kodwa into ayikhuluma ukukhuluma nge-violence azi umnankagwa mina ngazi ukuthi umpresident onjani mina ngazi ukuthi abantu bezana uPF vele bona umuntu vele othe esuka endlini yakhe kuthiwa kule election ethi voter evotele umnankagwa umuntu ocabanga kanjani umnankagwa ikhanda lakhe alisebenzi umuntu olekhanda elingasebenziyo le zinto azikhulumayo azitshengisa ukubana ukulungele ukuba yi-leader yelizwe
livuka njani endaweni zonke kakhulu ke sifinyelele abasakazi be-studio 7 siyabonga siyalibonga kakhulu ba-studio 7 basakazi sifinyelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli sibonga kakhulu u-AD Mnankagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu ebenilokhu emhlabeni njame sigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlele sasikhala ngalo lwezithupha lamabhedi konke lokho uhulumente usecwekisile emnyango yama-ofisa ke ukuthi abantu bathole lezoncwadi asambeni ngobuningi sambeni ngobuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumende uyakhampena uhulumende mne noma ekhampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu asambeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumende ungathi uzamile ukuthi solusizo lubuye egumeni lakho khonapho kakhulu lama 15 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngakuxalade ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma sozesimvotele nakanandaba lakho yena uvule ukuthi sibe lezincwadi zethu asambeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asambeni kuzaba yinto ethelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe uba Mnankagwa uyezwa ukuthathela isitofa sakho kodwa ukusalayo zabule isitofa sakho siyabonga esandleni wobuningi bakwethu obusini siyelandela incwadi bakhaya khona ngapha ekhezi ikhezi balibhewula khona ngapha mabhewula hambani hambani uhlelo lwezwa khona manje kungakabi kansuku ezingaki lungiselelani ukuthi kuhambela kubo council liyebuza ukuthi ngadingakalani ukhansel alilungisele kade hambani bakwethu zabogogo okhulubayo ngufamona lapha ufamona lo ngakungwenya lapha ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu bezimbabwe ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ma-studio 7 amen
lawo-ke bekungamazwi enu lina abalaleli bethu angelani lokwenza le-studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 uZulu welemelika uqhubeke etshengisela phezu kwesinqumo sokuthi abesifazane abazithweleyo abasavunyelwa ukukhipha isisu. Abatshengiselayo laba abaqale ngolwesihlanu ngemva kokuba idale lomthethwandaba ophakemeyo iSupreme Court lesule umthetho othiwa Roe versus Wade obuvumela ukususa isisu nxa umama okhulelweyo engasasifuni ngezizathu ezimbalwa. Kwamanye amadolobho abalisa eNew York leArizona kuqhamuke udlakela kwabothwa khona abanye lanxa endaweni eziningi bekutshengiselwa ngokuthula. Ngolunye udaba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Jabu Nyathi ongomunye wabaphakathi kokuzama ukubuthelela imali yokuphathisa iqembu lamantombazana elifuna ukuyadlala umdlalo wenguqu kwele India kuyona le iviki.
Okwakathesi njengoba isikhathi sethu sesisifitshane ukuthi baye emdlalweni le hayi amalungiselelo asephambili sibili sebewenzile sebeke bahamba eSouth Africa bayadlala khona badlala imincintiswano ethize sokusele nje okuqakathekileyo kathe sokuqakathekileyo oqakathekileyo esidinga ukuphathiswa kikho yimali eneleyo ukuthi bahambe baye emdlalweni le bengingakhathazeki ukuthi kathi sizaphenduka njani kumbe ukuthi sizakudlani kumbe ukuthi sizalala ngaphi. So kufuneka imali engange-$17,000 ukuze bangabi lokukhathazeka bangabi becabanga ukuthi lanxa nje kusasa sile game okumele siyedlala kodwa uma siqeda lapho sizakudlani kumbe uma siqeda lapho esiyalala khona siyabesalala nga-4-4 or siyabesala siminyene sifuna ukuthi baye emdlalweni le bekhululekile. Kungakho yiso isidingo esikhulu kakhulu yinto esiyiswelayo siswela uncedo ngemali yokuthi yokubagadisa eyokudla leya lapho abazahlala khona ngesikhathi semidlalo le.
Umbuzo wami wokugcina, labo abafuna ukuphathisa bangayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bangathumela abakwenelisayo nge-PayPal ku-jnyathi@ewu.edu. Ngiphinde njalo jnyathi@ewu.edu. Kuthi nxa belezeli kumbe bele cash app bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Nxa bele cash app kumbe izeli bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Siyabonga.
Siyabonga lathi mnumzana Jabu Nyathi. Unyathi ke isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezimbili ezazisomisela imuli yako Mo Blessing Ali eManyame zibikwa zifile kwisehlakalo esingaqedakaliyo. amapolisa kobulawayo abophe izikliwi ezabulala umnumzana langelihle Zonda Dube. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change emlokitshini le-Lobhengula kobulawayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.